Abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngensonto mhla ka 18 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MDC kobulawayo lithi selilubhekise emthethwandaba kuyaphikisa isinqumo samapholisa esokulinqabela ukuthi litshengisele kuleli dolobho kusasa ngomvulo.
Kathesi ngikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya. So ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto sikhuluma ngalesi sikhathi kuthiwa sesingehlele ukuthi sihambe kathesi kuyitambama kuthiwa sizohamba phapha ekuseni.
Umthethwandaba waphezulu kobulawayo namhla ulahlele khatshana isicelo somanyano we-Confederation of Zimbabwe Retailers Association esokuthi kumiswe ukutshengisela kwebandla le-MDC kuleli dolobho.
Kuthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Ngeqiniso ukuthi mina ukuya kuma esitridini sigijime ngitshone ngihlabela ngimuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho. Asikakuboni ukudemonstrata osukeke kwaletha umvuzo kwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.
Izizalwane zeZimbabwe kele South Africa ziqhube umhlangano eJohannesburg lamhla zisola ukubotshwa lokugwetshwa kwenduna uMnumzana Nhlanhla yamaNgwendiweni.
Siyacela kubo bonke umthwakazi wonke isizwe sonke samaNdebele ukuthi asiphakame sime ngezinyawo silwele amalungelo nenkululeko yamasiko aso kungahlukunyezwa abaholi bendabuko kungahlukunyezwa umphakathi wesizwe sakithi kuhlonitshwe abaholi bendabuko kuhlonitshwe izakhamizi zakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye ezokholo ezamasiko ezemidlalo ngizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC kobulawayo lithi selilubhekise emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo samapholisa esokulinqabela ukuthi litshengisele kuleli dolobho kusasa ngomvulo lisola ukubhidlika komnotho welizwe. Amapholisa namhla enqabeleleli bandla ukuthi litshengisele okuyisinqumo esifana laleso asithethe eHarare ibandla leli lifuna ukutshengisela ngolwesihlanu. Ibandla leli lithi iziphathamandla zalo ezibotshwe izolo kobulawayo zilokhu zivalelwe esitokisini kuleli dolobho njalo zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Zivalisa unkosazana Thabita Khumalo, Tendai Masocha, Helen Mpofu, Meliqiniso Sithole, Emoti Mujeri, Tinashe Matimbura, lo mnumzana Shelton Tembo. Umgcinisihlalo we-MDC kobulawayo umnumzana James Sithole uthi bebephakathi komhlangano lamagqwetha namhla kusihlwa belolonga ukuphikisa isinqumo esithethwe ngamapholisa.
Kathesi ngikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya. So ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto sikhuluma ngalesi sikhathi kuthiwa sesingehlele ukuthi sihambe kathesi kuyitambama kuthiwa sizohamba phapha ekuseni.
Umthethwandaba ungathi lingaqhubekeli phambili njengalokho owakwenza eHarare liza kwenza.
Sikadana kodwa ke izandla zethu ngabona njalo ziyalo sezibotshiwe kuzafanele ukuthi silandele khonokho njengebandla elihlonipha umthetho. Kufanele sitshengise umehluko wethu thina njenge-MDC kuZANU PF ukuthi iZANU PF kayihloniphi amalungelo kayihloniphi umthetho kodwa thina si-opposite yeZANU PF. Nxa umthetho wandaba uthe singatshengiseli kutho ukuthi sesizalandela khonokho.
Kulezi phathamandla zenu ezibotshiweyo khona ngapho kobulawayo zingaphi kathesi njalo kwenzakalani?
Kathesi basenkantoli ebulawayo central police station okutho ukuthi sikhangelele ukuthi bazahamba emthethwandaba kusasa-ke ekuseni. Kuthiwe khona bahambe bekhankasa kumbe behambisa umbiko wamanga yilo icala abalethezwayo kodwa sina ngokubona kwethu sibone ngaye icala vele lingasebenziyo and sibone ngani ekhoti liyafika lilahla lelo icala.
Lizakhulumisana njani lamalunga enu ngokutshengisela kungaphuma isinqumo somthethwandaba?
Sesike sahlangana lobunye ubukhokheli sibazisa okuyikho sasesibakhuthaza ukuthi hayi siyakwazi ukuthi kuyadanisa kodwa-ke kababuyele emakhaya sebezalinda kusasa besemakhaya belindlela impumela yemthethwandaba ukuthi kuza kumanjani. Sesiza kukhangela sisuka ke khonapho.
Wini elikulungiselele ukubona ukuthi akuladlakela?
Singakhangela ke umthetho weposa. Uyasho ukuthi nxa sifuna ukuthi siyenze uhlelo olunjongo lokuthengisela, kufanele thina sidinge lokho okuthiwa khona ngama-marshals abazabe bekhangele ukuthi khona kabula abantu abazayiphula yini. So yonke le yimizamo kade siyenzile sile department yethu lathi ye-security bese siqoqile sibili abantu abaningi sibili abazancedisana ke namapholisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi khona kabula abantu abazazama ukuthi bephambanise ukuphikisa impahla zabantu.
Lo ngumnumzana James Sithole, umgcini sihlalo webandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Amapholisa atshaye njalo abopha abanye abazame ukutshengisela eHarare ngolwesihlanu kuhlelo obeliqoqwe libandla le-MDC. Ukusenjalo umthethwandaba waphezulu we-High Court kobulawayo namhla ulahlele khatshana isicelo somanyano wenhlanganiso zamabhizimusi we-Confederation of Zimbabwe Retailers Association esokuthi kumiswe ukutshengisela kuleli dolobho ngoba amabhizimusi engabhidlika njengalokho okwenzakala ngozibandlela kuqhutshwa uhlelo olufanayo. Inhlanganiso yezikulo umanyano zibalisa yebulawa United Residents Association, Apostolic Christian Council of Zimbabwe kanye le-Grain Millers Association of Zimbabwe. Bebexhaswe ngusomabhizimusi wakobulawayo ongumsekeli webandla leZANU PF, umnumzana Davis Muhambi. Umgcini sihlalo webulawa United Residents Association umnumzana Winos Dube uchathisa okwenze bakhweza lolu daba emthethwandaba.
Kuthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Sebesethuka umfanekiso wokuqala ofikayo kibo yisehlakalo abasibonileyo ngozibandlela lapho kwenzakale khona isiga into yakazezakale esigodleni sakolwayo ukuthi ubonakale kutshiswa izinto, kutshiswa ama-properties, izitolo zigcekezwa kusenziwa.
Sike saxoxa labo abe-MDC besithi ukutshengisela kwakuqala kwakungaqoqwanga yibo okwabo kwande ukuba lokuthula.
Thina njengezakhamizi kasiyalanga idemo yokuthi kumbe ngxathi iqoqwe i-MDC. Into esivele singasayifuni kobulawayo yinto okuthiwa yidemo ngoba la izolo kwathi kwenzakile kunjalo amaqoqi bakhona basuka banyamalala kusela umuntu ababonayo nxa abantu sebephakathi kokudubeka sebenjalo. Omunye umuntu nxa ebulala ibhizinesi kobulawayo iyi-service provider ebantwini bakobulawayo indingeko empilweni zabantu. Abantu abadubekayo who suffer the most yiba ngabahlali bakobulawayo. Ngikhuluma ngisezinje isibonelo esezakeleyo ngozibandlela. Abantu bathola enzima wafica abantu sebelayina benayo ukuthi bathenga izinto sebe abantu sokuyisiminye eminye kodwa ekuhlaleni kwabo phakathi kwemizi ngale kutho kunxathwa kutshisiwe amashophu kwathini ethini izinto. Wona lawana amashophu futhi ayabethisiwe bulawe sezasiyana ethandekile. Kunezakhamizi eziyizisebenzi khona phandle yabo they are equally affected sebelahlekwe imisebenzi sokuthenga into kuzela abantu ababo sebelamba ngoba nxa ubulala lapho umuntu umthombo wakhe embisini yakhe lapha lima khona impilo vele isizima.
Izakhamizi zithini ke zona ngomnotho welizwe zifuna lulungiswe njani lolu daba nxa ukutshengisela kungasikho okuletha
kuzo? Angazi ukuthi ukuya kumestridini utshisha izinto usenzani kulungisa njani umnotho welizwe. Thina abanye bethu esikhule ngaphansi kwenkwapha zezinkokeli esezatshayo oJoshua Nkomo sazi ukuthi into noma isizini sinjani hlalani phansi likhulumisane lidinga indlela amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso ukuthi mina ukuya kuma estridini sigijime ngitshone ngihlabela ngimuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe. Silabameli esabakhethayo ezweni ke ukuthi basimele laphana lalaphana yiba abantu ofanele sibatshele ukuthi izinto zizima lelo liqiniswe into zizima akula muntu ofuna ukukubalekela into zizima umnotho wethu elize kwawumanga kuhle asikakuboni ukudemonstrator osukeke kwaletha umvuzo ebantwini okwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.
Lo umnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association iBura ekumanyano weConfederation of Zimbabwe Retailers Association sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziqhube umhlangano eJohannesburg lamuhla zisola ukubotshwa lokugwetshwa kwenduna uMnumzana Nhlanhla Yamangwe Ndiweni wentaba zinduna. Amagqwetha amela uMnumzana Ndiweni abikwa isithi yalungiselela ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esokuthi induna ipike umnyaka olengxenye ejele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibhubhudla amagwebu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokugwetshwa kwenduna uMnumzana Ndiweni. Izikhulumo ezijiyeneyo ebezikulo umhlangano zithi ukugwetshwa kwakhe kulandela isinqumo esethulwe yinkundla yakhe yikudelela isizwe samaNdebele ngenhloso yokusibhidliza. Umkhokheli wenhlanganiso yebutho lenqama uMnumzana Abita Malinga uthi kusobala ukuthi uMnumzana Ndiweni ubotshelwe ezombusazwe hathi isigwebo asethulileyo.
Sibuhanye ngokuthi okwenziwa endweni akukhona nje okuthi yisinqumo esithathile ukuthi khona lokho okwenzeka emphakathini wayo kuleso sathathwa isigungu sakhe. Kodwa sikubuka njengendlela yokuthi kwethuselwa induna zakithi okuyinto esingeke siyamukele thina ngesizwe sikamthwakazi. Induna zakithi silindelele ukuthi thina asebenze ngokukhululeka.
Abe besemhlanganweni lo obizwe inhlanganiso yebutho lenqama bathi kusobala ukuthi lesi senzo ngesinye sezenzo zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esokuzama ukujezisa induna uNdiweni ngokuphumela obala ukuthi kasekeli ngitsho lakancane indlela abusa ngayo. UMnumzana Chris Ncube odabuka eKZN eMarinoha uthi ukubojwa kwenduna yesizwe yikubopha inkosi yesizwe okulizilo ongafanelanga lekelwe ngoba kutsho ukuthi isizwe sesithunjiwe.
Siyacela kubo bonke umthwakazi wonke isizwe sonke samaNdebele ukuthi asiphakame sime ngezinyawo silwele amalungelo nenkululeko yamasiko aso kungahlukunyezwa abakholi bendabuko kungahlukunyezwa umphakathi wesizwe sakithi olwela inkululeko yamasiko akithi kuhlonishwe abakholi bendabuko kuhlonishwe izakhamizi zakithi.
Amazwi kaMnumzana Ncube agcizelelwe uMnumzana Alpheus Fuyana yena uthi kufanele bavezele uhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi ngeke esadlulela phambili ngokuhlukumeza isizwe sikamthokazi.
Le ndaba yenduna ibuhlungu yenza kuhlaqe negazi ngoba sazi ukuthi isitha esiyizana uPF government eyaziwa ngokubulala abantu ukuthi uphephile yini uma esesandleni sesitha khona ngale ekhami prison. Indawo efanele ukuthi ngayakhelwa bona uMnangagwa ngoba wabulala abantu.
Kulomhlangano kuvunyelwene ukuthi kusungulwe isikhwama semali yokuncedisa indleko zokuyaphikisa isigwebo esiphiwe uNdiweni emthethwandaba. Inhlanganiso le ithi izasungula njalo uhlelo lokuyajengisela emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria kusukela kusasa. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osengumgcini sihlalo ogatsha olubona ngezomvikela kumanyano weSouthern African Development Community SADC kulandela ukukhethwa kweZimbabwe ukuhola lolu hlangothi ngolumbuthano emhlanganweni eTanzania. Osengumgcini sihlalo walumanyano uMnumzana John Magufuli ongumongameli weTanzania ukhuthaze amazwe aphetsheya ukuthi ethule izijeziso zenotho azethesa eZimbabwe ngoba zibuyisela ilizwe emuva. Kodwa abanye bakusolile lokho besithi kulandela ukutshaya kwakubi kwabantu abakade betshengisela ngokuthula eHarare okukhomba ukuthi eZimbabwe liphula ilungelo loluntu. Okwamanje sengitetela emuva ngilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje ngobaba mkhulu babe lobola
izulukwane laba kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlanje sixoxa lobaba uMqondobazi Magonya lapho sikhuluma khona ke ngesiko lesintu ukuthi kambe nxa sesikhangele okwenziwa izinduna emakhaya kambe zingathonisa amacala zime ngaphi ngamacala lawa ikakhulu nxa sikhangela ke ukudlelana kwabantu. Ye baba Magonya siyabongela kuhlela.
Hayi ngiyabonga tu.
Ye siyabona ke induna ukuthi zizo phela ezizibambileyo emakhaya lapha emaphandleni. Pho ke nxa zidonisa amacala uhulumende kumele angenele yini kumbungena sinqazo kuthena?
Lapho kule ndula khona kulohulumende kwamvela ngoba induna ilaleso sikhundla nalawo mandla iwaphiwa yisiqu sombuso wezamasiko eZimbabwe esiyisona esicandwa uhulumende. ngakho ke lapho kule nduna khona kumele sibe ukukhangela induna ubone uhulumeni.
So siyabona ukuthi konapho ke nxa induna zithonisa kwesinye isikhathi kukhona lapho zokuthiwa ke kulabanye phela kumele bebehlinza imbuzi into ezinjalo. Abahlinziswa imbuzi ngabanjani?
Iningi labantu abayibona abasezikhundleni lamhlanje abasingathi thina yi-political leadership esilayo lamhlanje, iningi layo eqinisweni sibili yibo abantu okumele ukuthi ngabahlinziswa imbuzi nxa amadoda alobuchopho obuhlangeneyo ebeqhoba ithambo ngezombusazwe, ngoba lubana kuthiwa kungayisibo okumele ukuthi ngakuthiwa bahlinza imbuzi nxa amadoda alengqondo ezikhaliphileyo becubungula ezombusazwe. Ngakuthiwa siyakubona ukuthi amadoda lawa ayalobuchopho impela, ilizwe liyathuthuka liyaphambili kwezomnotho, kwezompilakahle, amagetsi akhona, amanzi akhona, imithi yonke ikhona. So abantu abayibona Mfokamvelase abahlinziswa imbuzi ngabantu nje ukuthi la uyazibonela ukuthi hayi lo ngumuntu wenkosi, ukulutshwana esingakuthola kuye o angaphathisa ngakho ekuthini nxa sicubungula kumbe sicacade ezombusazwe ukuthi angajikela inkulumo imbolelo obuswane. Ngabantu nje laba abahlinziswa imbuzi. Engiqinisa lokuthi iningi labantu abasembusweni lamhlanje khonapha abalezikhundla ikakhulu kupolitics ngabantu nje abaphunga ukuchansa, ngabantu okumele ngabahlinza imbuzi nxa amadoda alalobuchopho becacade ezombusazwe.
Siyabona ukuthi sibili enduneni kuyenzakala kakhulu khona kuze ukuthiwa hayi lo phela limhlizisa imbuzi ngale kumbe kwenziwe lokho. Kodwa khonoku-ke okukhulunywa-ke emthethwandaba wezigaba ezijiyeneyo kulo mswane yini kumbe kwesinye isikhathi nje baphonga ukwenza nje?
Ukhuluma ngenduna lapho ethetha khona amacala yikho nadube.
Into
okumele ukuthi siyinanzelele ukuthi induna ngesiqu sombuso seZimbabwe lamhlanje akhona amacala athile athethwa induna ngamacala afana lakhona ukuthi umakhelwane wakho udilize uthango lwakho icaluni labalitheso onduna uKhayisa. Nxa kuyukuthi emhlambane khona phana umuntu befike wadilize uthango lukamakhelwane uyahamba uyebika enduneni, induna yiyo esiza kuthetha icala lonelo. Nxa kuyukuthi imbuzi zakho kumbe izifuyo zakho zifosile zakho udle emasimini akozibani induna ngamacala atholiswa induna lawo. Kodwa induna kayithonisa amacala anjengalokhu esithi thina i-homicide. Akhona amanye amacala angangokuthi induna ilakho ukuthi ingagweba isakhamuzi isihlawulise inkomo ezithile ziyehlawula umuntu oyabe wonelwe ngulowo mnumzalo kumbe ngulowo muntu kuleso sigaba. So amacala wonke athethwa zinduna ahleliwe kule zigaba ukuthi induna iyahamba izokugcina la. Kodwa icala engakutshela lona sibili elisegcekela ukuthi izinduna kazingeni kilo licala elinjengele-homicide.
Lapha sikhuluma ngokubulala sibili.
Ye, sikhuluma icala lokubulala kumbe
udlwengula umuntu
attempted murder.
Hayi ke siyabonga kakhulu ukuthi sixoxe lawe baba Mkhondomazi Magonya ngendaba zibili eziqakathekileyo ezenzakala ezigabeni zelizwe leZimbabwe. Ungathina lokusasa eMagonya baba.
Ngiyabonga mfowethu Mthembu.
Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Walivala esemoyeni ngenjabulo nguMthembu Sithemba uGibbs Dube Lilane.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eita, hola, mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo, sikobulawayo, kontuthuzi yathunqa. Sixoxa lo ngisakhulayo, owasungula inkampani yona elenjongo yokusakaza inhlelo ezijeneyo eziphuma ku-internet ngesingizi sithi ama-podcast. Inkampani yakhe ibizwa ngokuthi yi-A-Icon Media. Namhla kuhlelo silomnumzana Nigel Ndlovu. Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu laba sakhulayo futhi unjani?
Ngiyabonga futhi Mike, ngiyabonga. Ngiyathokoza kuhlelo.
Hayi, sithabile ukuba lawe. Asithinteni udaba lukhona egodweni inkampani yakho A-Icon Media. Bengicela ukuthi utshele abalaleli bethu okunengi mayelana ngenkampani yakho.
Okay, so i-A-Icon Media it's It's a company I established and registered in December, that was in 2018. Mina vele, I'm a media graduate. So when I graduated, I won Wooten 7 Raiko, so Nakaya, Uti, Anun, Kali, so why Milan Zamutin, and let you say Avang, Lamin, Kachi, Avang. So a company and what it does, we do Ama Paiscopo, Ama Film. And we also do our audio productions. And Karesu Pusha Kulu company, the podcast, we try voice note podcast. That's a platform where we get to showcase in the Abandabayanza, as Bangalisayo, be it now a businessman, a sports person, an artist. So a podcast is more like a radio station, but it's timeless. You can listen to any time in the podcast where you can go to the internet. So now that you can look at all the new voice note podcast, the ultimate vision for EA Icon Media is to create 500 jobs in the next 5 years. And that's through film and media. So at the moment, I have a team of three. There's me, and then there are like my two friends who I push my production company with.
Njengoba ushilo wathi ukhangela ukuqatha abanye abantanga. Njengoba isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka, ubona ngani lokhu kuzafezeka na?
Yeah, the economy it's a bit hectic. Like eZimbabwe, like operating a business, it's a challenge. But I mean, as an entrepreneur, you have to be positive about it. Because we need to find solutions.
Right, as siqhubekele phambili ngodaba olukhona kodweni inkampani yakho AI Icon Media. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala le company?
Okay, first and foremost, vele mina I think ngaba lothando le media ngisakhula. Then when I went to high school, ngamfuna ukuba yi-journalist vele ngaqeda isikolo, and then ngase ngithola i-passion yama-arts. Ama-arts I think diverted a bit, but I did my A-level. And then I say, when I was in university, in the media studies. Ultimately, I would say I'm living the dream because I'm in the media sector. It's been a dream for me working years into the media.
Asixoxeni kancane mayelana ngendubo. Udaba lokuswelakala kogesi luyalithinta nani?
Ale lo mbuzo futhi maye kunzima. Khona apha ngikhuluma lawe ibhathu lami liku 12%. So like I said, operating a business in Zimbabwe is the hardest thing you can ever do. So the turning border, we can be positive and all that, but I've even thought about setting up base in other small cities, Wamayamazo, like Francistown, because in Zimbabwe at the moment it's hard. Right now, Tina, I'm a case for 72 hours. Now, I'm having said town, I'm a case for 72 hours, I can't be later. So, Tina, I'm a conditions with entrepreneurs in Zimbabwe, they are really challenging.
Manje likwenza njani ke?
I mean, we're still hanging on. Okunye ihope, faith.
Zulu kandaba limzwile umnumzana Nigel Ndlovu owaqala inkampani yokusakaza yona ebizwa ngokuthi AIcon Media. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi. Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lo msebenzi kaNigel, hambani kukhasi lakhe eleTwitter ngaphansi kwe-username @RealNigelNdlovu. Kufacebook ibizwa nguNigel Ndlovu. Ngithoka komuhle esami isikhathi sesiphelile. Asanganeni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu labatsha esilethulela maviki wonke ngolwesibili, lapho siqhubekela phambili sithinta indaba eziphathelane nabatsha elizweni. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram, username yami ngu @BigMike3, BigMyke3. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Asanganeni ngo-8 PM ngolwesibili. Olefalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Siyabonga Mike, asingeneni ke kwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo luvuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyalamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labo bonke abalaleleyo lababukeleyo ngalesi sikhathi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngitheke sikhangele ngendaba ekhuluma ngomusa lalokho esikwenzayo, ekuyithola encwadini yamahubo 112 amavesi nje amabili u5-6 verse 5 umuntu omuhle nguye onomusa otshelekayo esekela izindaba zakhe ngokulunga 6 ngokuba akayi kugudluka kuze kube phakade olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade zinhlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwi leli likhuluma ngento etholakala ngaphakathi komuntu uthi lapha udavida encwadini yakhe nale yamahubo ukhuluma ngomusa abuye athi umusa lo usekelwa izenzo zakhe njalo nxa esenze njalo uzakhunjulwa kuze kube ngunaphakade siyabona ke lapha zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi umuntu omuhle kakuthiwongo ungobuhle bokuma komzimba kumbe ngemetho kumbe ngani kuthiwa ubuhle bomuntu kubonakala ngomusa alawo umusa yinto etholakala ngaphakathi komuntu ihambelana lozwelo lokuzwanana lokubekezela lokuthandana kakuthiwongo ukuthi umuntu omuhle ngolemali olesikhundla ofundileyo kumbe ngolamandla kumbe ngobusayo kumbe ngowesatshwayo umuntu olomusa umuntu olento engaphakathi kwakhe athi nxa esenza ulutho abantu babone lapha abambe khona lapha akhulume khona lapha enze khona ukuthi umuntu lo ulenhliziyo enhle inhliziyo ezwisisayo le misebenzi yakhe yamfakazela ukubana ngumuntu onjani kambe wena lapho ohlezi khona inhliziyo yakho ithini abantu babona imisebenzi bani oyenzayo ungacatsha ngesikhundla olaso kodwa nxa ungelamusa kutho ukuthi vela somuntu omuhle umuntu omubi ungacatsha ngenotho yakho ngemfundo yakho ingabe yini olayo empilweni yakho kuthiwa kumele nxa uwumuntu omuhle kumele ube lomusa kubonakale imisebenzi yakho siyazi bazalwane umuntu ongakenzi ulutho ulutho luqalisa emntwini ongaphakathi sengitsho lokhuluma inhlamba imbala ngitsho lo ntshontshayo ngitsho lo nyeyayo ngitsho lo lochuku okuncindezela abanye ozwa ekholisa nxa abanye abantu besebuhlungwini indaba iyabe iqalise ngaphakathi sibe sesibona ke impumelo yakhona ngaphandle umuntu omuhle nguye olomusa okwaziyo ukuthi lanxa lolutho oluthize abelane labanye angabi ligovu angabi lihaga angakholiseki engathi ukuphila ngokwakhe yedwa umele akhangele labahlezi khona ubana kanti abenhlezi labo bona banjani abenzele umusa khunjululelwa izinto ezinhle ezigcwele umusa ezivela enhliziyweni elungileyo
kuyiphethe mfundisi
nkulunkulu olungileyo ngasicelini ngasicela inotho kwanamhlanje kodwa sicela umusa enhliziyweni zethu sazane sinanzelelane singeyisani sezelane umusa uze kuthi lanxa sesingasekho emhlabeni singabi lamagama azazila emlonyeni yabantu kodwa sikhumbule ngemsebenzi emihle kuze kube ngunaphakade amen
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungamili inkomo
Siyabonga Ntungameli Inkomo singehlukani ke kwezemidlalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele 10-1 ka-1 kwathi ke iCapes United yanqoba iHighlanders 2-1 iwange yona ke kwaba ngutshekile obhanqa leDynamos 2-2 sinanzelela njalo endabeni ebezikhokhela lamhlanje ukuthi bandlale MDC koBulawayo lithi selizamelela isinqomo somthethandaba sona lona beliphikisa isinqomo samapholisa esokulenqabela ukuthi litshengisele kuleli idolobho kusasa ngakho lithi lizakwazisa ke abantu ukuthi isinqomo sithini olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona apha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.